Khathesi siyabona umongameli welizwe ufake ihlobo zakhe labantwana bakhe abafana bayi-4 ku-cabinet. Khathesi kuthiwa kuzafaka omunye ku-reserve bank. So indaba izigezo zona lezo zingabophi bona labo abantu ma kuthiwa kuyancindezela abantu. Okunye sikubonayo umongameli u-Emmerson Mnangagwa wabuya lapha, usebuye lapha 4 times at the UN, wahlangana labantu abafaka izigezo khonapha e-America. Umnumzana Joe Biden onguye oyinkokheli ye-America kathesi wake wabonana lo Trump lapha kuma-UN meetings. Kanti indaba bengakhulumelani khonapho behle bekulungise. Every year bebuya lapha e-America for ama-UN meetings, wabuya labantu abayi-78 kanti umsebenzi wawo wawungewani. Mabe sithi izigezo lezi ziyabalimaza, baphonga ukucatsha ngomunwe nje, ngoba siyakwazi ukuthi khonaphana eZimbabwe kulabantu abahamba ngezimota ezisabisayo ezichama $1 million lama-300,000, but ungakhangela ukuthi yibapha abantu abahamba laso ngabantwana o bona laba abaku-government yakomnangagwa lezanu PF.
Ngokubona kwakho siyazi ukuthi lo Chamisa laye useke wathi uzesulwe, kodwa ubona ungani kahle kahle nxa zingesulwa izijeziso lezi kungaba lobubelo na elizweni?
Sabona umongameli we-party ye-MDC ubaba uChangirai ezama laye ukuthi bazikhiphe izijeziso wayala, ngoba i-America i-EU le-Britain balama-investigators aba abuyayo yearly ezokhangela ukuthi ama-conditions lama-terms ezijeziso zona lezo njenge-human rights abridge ukubotshwa konjengobaba uSikhala lo ngarivumi labantu be-MRP 9 labantu ababotshwayo 2021 lakathesi abakalokhu benganikwanga i-bail. So izinto ezinjalo le gold mafia le esiyibonileyo kuthiwa ikhipha tours a year ngendaba ze-corruption, sibona lathi ukuthi hayi izanu PF lo mongameli wawo u-Emmerson Mnangagwa hayi babekhuluma manga nje ngesijeziso. Azothi uSmith khonaphana kuliwa impi yenkululeko wayefakelwe izijeziso for 15 years, but iZimbabwe yayikwanisa ukunika abantu bonke ukudla in the country, abantu behamba esikolo, abantu besebenza and all these other things. So hayi siphonga ukuthi hayi abantu laba kumele izanu PF ilalele lokho kukhulunywayo, cause abasoze baqambele wonke umuntu amanga ngoba kathesi sesile social media. Kudala babe kukwanisa out, so yayi-one option yophonga ukulalela usizwa ama-messages avela kuzanu PF. Bangaqalisa ukulungisa izinto prahundi, banikeze izipra amafamayo, balungise into labaniwe babo khonapha eZimbabwe. I think kuzabahambela kahle, ngoba siyakwazi ukuthi lathi eZimbabwe khonapha sikhathele ngezanu yona le ithathela abantu bonke mining rights, bangathola i-lithium kuthiwa abakhokhelayo babuya bezothatha. Ungathola i-gold claim babuye bezoyithatha. Ungathi uyabaphikisa bakufake ejele or bahle bakucitshele impilo. So khonokho yikho i-sanction or izijeziso eziphambili kwabantu beZimbabwe izintaba ziyenzayo.